Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 14 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubuye ethwaleke imota zamapolisa angani ke isigilamkuba esabulala abantu. Lokho kwenzakala kodwa kunabantu bezangiphepha abonakale berekodiwe kumeeting eMiglands.
Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-TRCC umnumzana Job Sikhala ulethwe emthethwandaba ngendlela etshiye abaningi bebambewa ngaphansi namuhla lapho ayetheswe khona icala elitsha elokuvimba uphenyo lwamapholisa.
Ukuphila sokunzima ezikolo sokunzima, izikolo fees iphezulu, amarenti ayadula, abazali bahola imali ezincane, so konke lokhu ku-affecta umntwana esikolo osesehluleka nje ukuthi la yenelise ukudla.
Kuqhutshwa umhlangano wokucebisa abesifazana ngendlela zokuzivikela kundaba zokuhlukuluzwa ngokocansi. Abamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa lamanye amalunga ezanu-PF phezu kwenkulumo abathi ziphehla udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba sezengeza West edalele parliamente njalo engumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-TRCC umnumzana Job Sikhala umiswe enkantolo njalo namuhla esetheswa icala elitsha elokuphazamisa uphenyo lwamapholisa kudaba lokuthunjwa lokubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali. Usikhala ulethwe emthethwandaba ngendlela etshiye abaningi bebambe owangaphansi. Imota yamapholisa abekuyo ibilamafastela angakhanyeliyo njalo ize ikhatshwe ngeyamapholisa ohlangothi lwe-riot. Usikhala kuthwe kumele aphenduke emthethwandaba kuleli cala ngenyanga ezayo. Kodwa uzaphindela emthethwandaba njalo kusasa kolunye udaba abhekane lalo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Leli cala elitsha libikwa lingelisekelwa ngokufanayo lecala lakhe langaphambilini elokutshotshozela udlakela. Abakade besemthethwandaba abagoqela omunye wabasekeli besikhulumeli se-TRCC umnumzana Ostalos Gift Siziba basole kakhulu indlela usikhala alethwe ngayo emthethwandaba kamantshi.
Ubuye ethwaleke imota zamapholisa angani ke isigilamkuba esabulala abantu. Lokho kwenzakala kodwa kunabantu bezangiphepha abonakale berekodiwe kumeeting eMiglands. Kube khuluma ngokuthi uchamisa kufanele bulawe.
Amagqwetha amela usikhala kulolu daba awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jeremiah Bhamu lonkosikazi Beatrice Mthethwa bathi osekusenziwa ngamagqwetha kahulumende kuyikwehlukanisa umthetho munye. Ubhamuthi amagqwetha kahulumende la athembela kuvidiyo inye abayisebenzisa ngesikhathi ebotshwa usikhala kunyanga yephelileyo ecaleni lakhe lokutshotshozela udlakela. Ecaleni lakhe lakuqala amagqwetha kahulumende ethesa usikhala umlando wokutshotshozela udlakela esithi uZulu labalandeli be-TRCC kwakumele baphindisele imfa yomunye wabalandeli baleli bandla unkosazana Mo Blessing Ali owenyathime koseke owatholakala efile ngemva kokunyamalala ethunjwe ngababecatshangelwa ukuba bengabalandeli bebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe wafunyanwa uqunywaqunyiwe waba yiziqephu ezintathu. Kwabotshwa omunye wamalunga ebandla leZANU-PF uPius Jamba esetheswa icala lokumbulala ngesihluku esikhulu. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe ogoqela umnumzana Mlindelwa Mancitshana ziyakusola lokho kwenza kwahulumende.
Le yindlela engalunganga, le yindlela engaqondanga kusenziwa nguhulumende, yena owathi usetshengisa umehluko kulohulumende omdala. Kodwa siyabona lokho esebenzisa ama-courts ukwethusela abantu.
Ngakolunye udaba obelusemthethwandaba we-magistrate court lamhla, umantshi umagistrate Stanford Mambanje walele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, umnumzana Obed Masaraure, ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibheyili. Umantshi uMambanje ubikwa ubelokhe edlala umacatshelana edabeni lukaMasaraure kusukela ngolwesibili, lapho ake waludlulisela phambili lolu daba esithi luzongeniswa lamhla ngezikhathi zabo 9 ekuseni, kodwa saguqulwa isikhathi kuthiwa luzongena ngemva kwehola lesibili emini. Isinqumo size sethulwa ngemva kwehola lesine emini yantambama ekugqitshweni komsebenzi emthethwandaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje, abanye bathi ibandla leZANU-PF litshotshozela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele idale leZANU-PF Politburo izolo ukuthi bazajezisa kabuhlungu abamabandla aphikisayo athi batshotshozela udlakela. UGibbs Dube uyalandisa.
Kulabanye abantu abasola okwenzakala eZimbabwe ukhahlanyezwa khona abaphikisayo. Omunye wabo ngumnumzana Thandazani Moyo okubandla le-Freedom of Rights Under Sovereign.
Kuningi okusamele kwenziwe ukuthi sivikele udlakela njengoba sisiya kwezokhetho ngo-2023. Okuqakathekileyo kusemqoka sibili ukuthi sihlale phansi njengabezombusazwe sikhulumisane, sibonisane ukuthi ukutshintshana kwamandla kumbe ukutshintshana kwe-power kakusoze ukutsho ukuthi sesiyizitha, njalo kakusoze ukutsho ukuthi abanye kasoze bafile sefi elizweni. Ukusho nje ukuthi kuzobe kutshintsha ubukhokheli. Yikho njalo nje kumele sibe le ngxoxompikiswano kakhulu sibili lalabo abasembusweni ba-understande ukuthi i-political violence kumbe udlakela kakuyona indlela yokulungisa izinto elizweni. Okwesibili njalo kumele sibheke kakhulu kwintsha, ama-youth, indlela abaphatheke ngayo, njalo indlela asebengene ngayo kwezodlakela, ngoba yibona kanye abayenza odlakela lokuthayana babulalane bayenze ukuhlukileyo ngabantu abasetshenziswayo, ngoba bephila esikhathini esihlukileyo njalo bephila impilo ezinzima. Kodwa kuqakathekile ukuthi sibe le ngxoxo kumbe sibe le mfundiso kwekwintsha, sibabonise ukuthi hayi, ukubulalana lokuthayana kakusoze kusize.
Umoyo uphinde wathi
kakusoze kubanikeza imisebenzi, kakusoze kubanikeza ukudla, bazabe belonke behlupheka. Kuqakathekile ukuthi sizwane labo, sikhulumisane labo, njalo sibabonise ukuthi singaphila kahle kahle singaba amabandla ahlukeneyo, sisenze imbusazwe ehlukeneyo, siphile elizweni elilodwa, sijabule, ule siphila ngempilo enhle. Okokugcina njalo okusemqoka ngokuthi kumele sibambane njengoZulu waseZimbabwe sonke silwe sithi hayi, ukudlakela kalulungelanga ilizwe lethu.
Umnumzana Ostalus Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi
ebuhera kube-ke lo nhlupho zokubana-ke iZANU-PF yethuke kakhulu-ke ngohlelo lwethu lwemaphandleni olokumobilayiza lokukhulumisana labantu lokuronga umhlangano ke siqoqa ke umhlangano ngaphansi asiwathi ngama branch lama sales lezindaweni ezihlala khona abantu. So namhlanje ke ebuhera lapho bekulo honorable Babe Motsiziba onguye obambeke uhlelo lwethu lemaphandleni abayithi rural mobilization, uhlukunyezwe kakhulu ngabantu bezanu befuna ukubana bemise imeeting. Kodwa ke abantu esigabeni bathi siyaqhubekela phambili ebuhera, yiko imeeting yenzwe yaze yaphela.
Umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF uthi akumelanga kube lodlakela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Abantu abayenza ubudlongdlong lobo ngabantu nje kazana ababekwenza lokho, kodwa abantwana babakhokhelile ehlozi, bakhokhelile ngesikhathi eziningi, awubaboni phambili khona phandle. Pho-ke nxa ulokhu uvuma ukusetshenziswa, nxa susetshenzisiwe ungabotshwa, akula muntu okulandayo. Ungalimala esibhedlela suzibonela wedwa. Into zonke lezi kumele abantu baziboniswe ukuze ukuthi bakubone ubana akudingeki njalo akuncedi ukubana ube ngomunye okhanya ugijimela phambili usenza udlongdlong.
Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube.
Abinhlanganiso ye-Stern Foundation bemanyene labekolishi laseMelika ele-Wagner University basungule umhlangano wensuku ezimbili namuhla eHarare okucebisa abesifazana ngokuzivikela ekuhlukuluzweni ngokocansi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umhlangano wokulimukisa lokuphuma lamasu okumelana lokuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi ungenwe ngabengatsha zikahulumende ezichiyeneyo abalwela amalungelo abafundi. Ubukhokhelwa ngudokotela Ruta Shah Gordon, umsekeli kamongameli obona ngokuqala kwezemfundo eWagner University eMelika. Udokotela Gordon ulimukise iZimbabwe ngendlela ezingalandelwa ukumelana lokuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi kungakhathalekile lobuli.
There is not clear communication between the students and the institutions about what the policies and procedures are or how to go about reporting.
Umqondiso we-Stern Foundation eZimbabwe uNkosikazi Shalin Chekenya uthi ukuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi kuhamba phambili ezikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe.
Besibonga futhi le-Stern Foundation ukuthi ibuye lo Dr. Rute ovelela eAmerica. Esitshela la ukuthi hayi laseAmerica sexual harassment ikhona, but bona balemthetho lama systems ay in place enzele ukuthi hayi umuntu engaphambanisa kanje uyajeziswa kanje, and labantu ezikolo baya orientethwa ukuthi nxa kuyikuthi uhlangene le sexual harassment ureporta ngapi, ureporta njani.
AbeZimbabwe Gender Commission abangene umhlangano wemfundiso lobathi sebethatha inyathela ukubhula lumlilo. Unkosikazi Virginia Mwanikwa weZimbabwe Gender Commission uyakuchaza lokho.
IZimbabwe Gender Commission ikhathazekile ngokukhuphuka kwenani lokuhlukunyezwa ngokobulili ikakhulu kuzigaba zemfundo ephakemeyo. Lokhu kugcizelelwa ukuthi siyazi ukuba inani lokubika kwalawa macala okuhlukunyezwa lingaphansi kulamacala ayenzakalayo. Njengekhomishini siyaphenya lawo macala amangalelweyo. Okunye sisebenzisana lamalunga ahlukeneyo ekusabalaliseni ulwazi ngokuhlukunyezwa kocansi. Njalo lokhu saqalayo sijonye ukuthola izimiso zokulawula ezifaneleyo. Kuyajabulisa ukuthi uhlangothi lwePublic Service Commission lusungule imithetho yokulawula ukuhlukunyezwa ngokobulili kuZulu. Sinethemba lokuthi amanye amalungu azasungula imithetho ngokuhlukunyezwa ngokobulili ukwenqabela lesi simemetheko. Okweminyaka emibili edlulileyo, iZimbabwe Gender Commission isebenzisane leMinistry of Women Affairs lezinye inhlangothi ukusungula izimiso ze-Sexual Harassment Act. Sikhangelele ukusungulwa kwe-Sexual Harassment Act kulizwe leZimbabwe.
Umongameli weZimbabwe National Students Union uBenoni Ncube uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwezocansi eZimbabwe okuhamba phambili.
Sile problem kakhulu especially abantwana abangamankazana kundaba le ukuphila sokunzima ezikolo. Sokunzima izikofisi phezulu, amarenti ayadula, abazali bahola imali ezincane, so konke lokhu affecta umntwana esikolo sesehluleka nje ukuthi la yenelise ukudla, ukudinga izigqoko lokuthi nje layaphile njengabanye abantwana. And kuhlupha kakhulu abangamankazana, then bese kusenza amadoda ananzelele i-vulnerability yala mankazana abesebuya bethwele khona okokuncane okungayindawo, but besazi ukuthi emntwini ongelalutho bazathola abakufunayo.
Olwela amalungelo oluntu uNkosikazi Cora Ndebele uthi ukonakala kwesimo somnotho welizwe sekukhuphule izinga lokuhlukuluzwa kwabafundi kwezocansi kungakhathalekile ngobulili.
Ukuhlukunyezwa kwabesifazana ngokocansi kuma-tertiary institutions esikubiza sekuthi i-sexual harassment kuyinto ejwayelekileyo kakhulu kakhulu kuma institution, kuma tertiary institutions akithi. Lokho kubisela abesifazana emuva eku concentration kwabo esifundweni zabo. Njalo kuyabenza ukubana ezifundweni bacine bengaphumelela kahle. No abanye bacina bezinikela ngalo uchance ukuze baphumelele ngoba basebethenjiswa ukubana manxa unganginikezanga awuyi kuphumelela kwenza ukubana ungaphumelela esifundweni. Lokho kuyinto embi ehlukumeza abafazana okuyinto okufuze ime ukuba into embi ebisela abesifazana ekuphumeleleni kuma tertiary institutions.
Umhlangano lo uqhutshelwe eHarare phansi kwesihloko esithi Strengthening Response Mechanisms to Sexual Harassment in Higher and Tertiary Institutions through Intercultural Engagement, Zimbabwe, United States of America. Uqale izolo ugqitshwa lamuhla. Abangene lomhlangano bavumelene ukuba sekumele kube lemithetho yokulungisisa loludubo ngoba luyalukhula ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abanengi sebesole uhulumende ngokufuna ukuxotsha abongi abakhalale umsebenzi ngenyanga edluleyo bekhala ngeholo eliphansi. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Uhlangothi lukahulumende oluqhatsha abakumsebenzi wezempilakahle olwe Health Services Board HSB lubikwa solulaye abaholi bezibhedlela zonke zelizweni ukuba balethe amabizo abongi abaphatheka ekutshengiseleni okwenzakala kumaviki amabili edluleyo. Imizamo yokukhuluma lenhlanganiso ezikhokhela abongi yehlule, kodwa inhlanganiso ezifana leZimbabwe Professional Nurses Union, ZPNU, ilobe incwadi itshela abesibhedlela seKadoma General Hospital lasePhakarenyatwa ukuba beme ukuhlukumeza omongikazi. Inhlanganiso le ikhuthaze inkokheli yezibhedlela lezi ukuba ime ukuhlukuluza izisebenzi ngendaba zokutshengisela. Abongi abakhulumele Studio 7 abangathandanga ukuvezwa amagama abo bathi ngabethuselwa ukuxoshwa umsebenzi, ngakho ke bathi bazaqhubeka ngokutshengisela. Abalamabizo ayabe ehanyiswe kwabe-HSB babikwa bezaqala ukumiswa phambili kwabakhulu babo besethethwa amacala okutshengisela. Ukutshengisela okwenzakala ngeviki edluleyo wamisa izisebenzi lezi sezibona ukuba uhulumende akula akwenzayo ukulungisa udaba lwazo. Umongikazi okhulumele Studio 7 kodwa engathandanga ukuba igama lakhe liveze uthi bazaqhubeka phambili betshengisela.
I-government isitshengiseka kuhle ukuthi ayilandaba lathi thina njengamanesi umbeni abantu bonke nje abenza ukwelapha eZimbabwe. Obodokotela lamanesi abalandaba lathi, abalandaba lokuthi siphila njani. Khonapha sebefuna ukusixotsha emsebenzini. Bake basixotsha ngo-2018 saphendula, abanye bethu abazange bephendule ngoba imali ayikho, which is why abantu bayaphuma eZimbabwe ngoba ngeke ngahlakela khonoko. Vele sayesaba ukuthi bazasixotsha kodwana akuncedi ngoba nitholi lutho. Khonapha kuthiwa ama-hearings azaqala kumbeni next week yini asazi ngoba baphonga ukwenza izinto zabo bethuli. Then uzaphonga ubona usuphiwo okuyincwadana ukuthi uyadingakala e-HR. Asisesabi kodwana sizabona iphepha yayo ngo-Friday. Ingabuya ilutshwana siyabuyela e-strike ngoba kule nto ewesaba lapha. Sesukujwayele lokho ukuthi na avalandaba lathi, so lathi zenze i-strike.
Ingcishi ecubunga ezombusazi womnumzana Pride Mkono uthi uhulumende usefuna ukusebenzisa amaqhinga amabi ukwethusela izisebenzi.
Vele sekuyinto eyenziwa nguhulumende kaye emazweni mnangagwa ukuthi ebexotsha abantu abatshengiselayo xa bengakusuthisekanga ngendlela abasebenza ngayo njalo ngemiholo abayitholayo. Akusuko kokuqala lokhu, sabona omongi abaningi labodokotela bebhalelwa incwadi zokuthi sizowumisa umsebenzi ngomnyaka odlulileyo. Njalo sibona amatitsha lamaningi kathesi atshengiselayo ngokuya kumastrike ebhalelwa njalo incwadi zama-charges atshiyeneyo. Abanye bamiswa lo msebenzi wakhona, abanye bakhitshelwa izimali ababhadalwa lakathesi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli senhlanganiso emele ababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, umnumzana Themba kuye moyo.
Uhulumende yinhlala yenza ukuthi izisebenzi nxa zikhuluma la yena azihlukumeze, azethusele, jele ngokuzixotsha umsebenzi. Akuqalwa lamhla ukuxotshwa onesi becela imali. Bake baxotshwa, kwaxotshwa labodokotela ababalisi labo ngemva lapha bake baxotshwa. Kodwa bona abantu babekhuluma iqiniso ngokuba komnotho wesikhwama sabo ukuze benelise ukuphilisa imuli zabo. Thina-ke njenge-athuzi sithi omongikazi laba umhlaka 22 seseduzane. Kumele beseqotshe umsebenzi, kubelabe lingakaxotshi umsebenzi. Libuye sizoxhasanani ukutshela uhulumende ukuthi ihola lesiholisa lona alisenelisi ukusiphilisa. I-workers struggle ingeke imiswe ngokuthi kuthiwa lizaxotsha umsebenzi bomongikazi. Njengoba lathi i-workers struggle singeke siyikhalale ngoba abakhokheli bethu be-athuzi bayabotshwa.
Ngomnyaka ka-2018 umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga nguye njalo umphathintambo wezempilakahle waxotsha abongi waqalisa katsha ukubaqhatsha. Abanye babo bayithola imisebenzi ezikhundleni ababevele bekizo, abanye njalo wahle waphela umsebenzi. Ngeviki edluleyo izisebenzi zikahulumende zifunge zemba phansi ukuba azisaqhubeki ngokukhulumisana lohulumende ngoba kungela okuphumayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo Live Talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabafundi ngokocansi emakolishini osokubhahile i-sexual harassment. Aba mabandla aphikisayo sebesole umongameli yamasoni Mnangagwa lamanye amalunga ezanu PF phezu kwenkulumo abathi zitshotshozela udlame phambilini kokhetho luka-2023. Umnangagwa utshele umhlangano wezanu PF Politburo izolo ukuthi abamabandla aphikisayo bona athi basetshenziswa izitha bazaphathwa ngesandla esilukhuni ngamabutho bengaqala udlakela. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa laye uthi amabutho ngawezanu PF. Ngokubika kwephephandaba le-Newsday, kulamavidiyo njalo aveza amalunga ezanu PF ethembisa ukuhlasela amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-CCC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-CCC umnumzana Abednego Pepe onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo kutshengisa into esobala ukuthi ke ingqondo yegangeni eyayiyo eyababuya beyithwele abantu bezanu bevele empini kayikaphele emakhanda abo. Baliphethile izwe leli bayenza i-entitlement yabo, sebebona ngani khona li-plus labo leli lapho kufanele benze khona abakuthandayo ngoba bafuye inkomo zabo. Kodwa-ke mina engingakutsho ntungameli ukuthi okungapheliyo kuyahlola, ngoba nxa umthungameli welizwe ekhuluma ngama-security forces ukuthi kasoza goqa izandla nxa i-opposition iphehla udlame, mina ngibona ngani kuyatshengisa ukuthi usephelelwe zingqondo kancane. Esikwaziyo ukuthi khona umuntu obotshwayo kufanele ukuthi abe edale icala. Nxa edale icala, amapholisa yiwo kufanele ukuthi aphenye lolo cala, athole umuntu elecala amhambise ekhoti. Kodwa ekwenzakalayo ukuthi sibona abantu besethuselwa ngamasotsha, nalo ungakhohlwa ukuthi-ke lapho sisuka khona sisuka ekuthini ilizwe leli lisuka ezandleni zikaRobert okade sihlupha futhi laye lisize ezandleni zikamnangagwa lingene ngekhulu. So nxa silokhu sisethuselwa ngamasotsha ngumongameli elizwe kuyahlasimulisa umzimba, lokho kuyatshengisa ukuthi khona amandla wona ngwawo avela ebantwini kaselawo, usebambe abantu wabavalela esibayeni ngenkani, usethembe wona lawo masotsha amfakayo ukuthi abantu zabavumisa ngenkani. Kodwa njengoba nitshilo okungapheliyo kuyahlola entungamile.
Nanso babachuma kuthiwa uhulumende webandla lenu ezanu PF nguye oqoqa udlakela sisiya nje kukhetho kanti uhlukuluza abamabandla aphikisayo.
since uqalisa kwe Second Republic kusho ngobaba uMnangagwa izani PF sithethe i-backstand kakhulu entweni zalezi ezodlame uthumile msoba legcekeni ekhuluma ngakho ku-central committee sakhuluma ngakho ku-conference yebhindura last year ngo-October sakhuluma ngakho ukuthi udlame alufunakali abantu bebengashaywa abantu abancenge beqondise kuhle ukuthi bangene epartment yezani PF kodwa sesikunanzelele ukubana unfortunately abaphikisayo laba especially abe-TPC babuya ngento zona lezi ezodlame bayathanda ubana bezohlokoza ngabomo ngoba bona vele ipolitiki zabo yizona lezi zokuthi bengahlokoza i-international community msithi anilabona urhulumente ezimbabwe vele ulodlame izanise vele ilodlame kodwa kuyibo abanjani abahlokoza yikho lokho kwakukushiwo ngumongameli ukuthi hhayi amabutho ama-security forces wonke nxawakhangele imandate yayo ephuma ku-constitution ezimbabwe yikuthi kumele bevikele izimbabwe ezitheni ezingaphakathi kwelizwe nezingaphandle kwelizwe ngakho nxa wena izabuzezidlambe njengalo fana ukwenzakala laphana uzeqine unfortunate usekushisa abantu sebedutshuliwe abantu abana bavuya ngodlame olunzima lokuthi bakhulela la mapholisa amapholisa acine ngahlakazi lokuthi aqale ngabi abambe ngabi aye nga yikho kwakucina sekungene ama-security forces angamashota
nanso baba bebe
uyazi ntukamili kule nto emangalisayo kwesinye isikhathi nxa ungavele ube ngumntu wezani kwesinye isikhathi uyabusupha ukudifenda konke okwakuqala kambe umuntu ongayenza udlame ekhangele umuntu othwele umbhobho oyabe erongo nxa ebulala omunye ngubani ngoba umuntu ohamba ngezandla udlame lwakhe lunqotshwa yikubotshwa lipholisa afakwe izankolo kalunqotshwa yikuthi isotsha likhombele umbhobho lidukule umuntu ngoba lapho okulodlame oludinga isotsha khona kuyabe sekulomuntu ongene ngombhobho into ekhulunywa ngumnankagwa njengoprezidenti ukuthi khona abantu be-opposition sizadila labo ama-security forces iyatshengisa ukuthi khona yena ngwakhe ngoba lo dlame lwangikhona athi khona uzadila lesi angikaboni oludinga ukuthi angakhuluma nge-security forces ba kathesi sonke nini kumbe unje lawe ntunga ukalubo lobani kakaluboni pho ukuthi usithi pre-empt ukuthi kuzaba lodlame oluzadinga amasotsha ukuthatha ngaphi anto bonti yinto evele isilungiswa ukuthi kuzadingwa abantu kwenziwe njengama-dissident ayekhona okwadingwa abantu ukuthi bazenze ama-dissident so lathi abantu bahambe bayebulala abantu so yikho sebefuna ukwenza kadeso and umongameli uwenze njengomgalo ngo-1982 ebisigugrawund wayebuyisa ngendlela efana nayo amandla kawadifendwa njalo ngoba amandla elizwe anikwa ngabantu abavotayo and kabafoselwa kabavunyelwe ukuthi bazikhethele lokhu abazikhethela khona bangaze bafoselwa
Baba Chuma, siyazi ukuthi uhulumende uthi uphakathi kokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service lona olwalulolonga kumbe olulolonga laba abaziwa ngokuthi ngama-green bomber. Siyazi sesike sababona abasakhulayo laba besetshenziswa kundaba zodlakela ilibandla lenu leZANU PF. Kulokwesabela ukuthi ngokuvuselelwa kwalolu hlelo khathesi ililungiselela udlakela kuphela kukhetho luka-2023.
Nxa sesibuya kundaba ye-National Youth Service late, khathesi ivulelwe umuntu wonke, okusho ukuthi na even umyouth we-TPC naye uyavunyelwa ukuhamba eyotrena. Ayiseyo yonto ye-party but isiyinto e-state yokuthi ona wonke umuntu ngoba laphana it's about i-patriotism. Lokuzibamba kuhle njengentanga umuntu osakhulayo ayikulani izuke phakathi akulani nani but kula okokwenza ngokwama-doctors of Zimbabwe ama-principles eZimbabwe sivela ngaphi siya ngaphi
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF ubexoxa endawonye lelunga le-TPC umnumzana Abednego Pepe Lithiye indlebe kuhlandla lesibili lalinxoxo kuzindaba zethu zekuseni kusasa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-TPC umnumzana Job Sikhala umiswe njalo enkantolo namuhla esedeswa icala elitsha elokuvimba ingalo yomthetho. Kuqhutshwa umhlangano wokucebisa abesifazana ngendlela zokuzivikela kundaba zokuhlukuluzwa ngokocansi. Abamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa besithi uphehla udlame phambilini kokhetho luka-2023. Kwanele Mthwakazi, yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.